Mina I think ngathi umnankagwa umhlanise kakhulu ngenkulumo yakhe, because ngesikhathi akhuluma nge-reconciliation khona akhuluma ukuthi kumele kube lama-talks. Inkulumo yakhe emwenezi kayizange itshengisele ukuthi ngumuntu okhangelele ukuthi uba lama-talks. Owakuqala uvumile ukuthi nguyo athumeze amasosa ukuthi etha abantu ezitridini, ngoba uthe ngemva kokuthi sekube lodlakela sathuma amasosa aya faka ukuthula, njengoba sesibona sekulokuthula, njalo sizwe kuthiwa bayaqoqa futhi olunye udlakela sizabalungisa. Yinto yokutshengisela ukuthi uyaziqhenya ngalokhu akwenzileyo, ubona enze into enhle. Uphinde wathi yena eZimbabwe sebalungisa into esiweni, sebalungise ukushota kwewithi, sebalungise ukushota kwe-cooking oil, but akunanto eyalungayo ngoba sikhuluma nje amalayini akhona koBulawayo belayinile, belayinele ifiweli ezitolo, akula ayikho-ke isinkwa asikho, intengo ye-cooking oil iphezulu kakhulu. So mbona ngani ngumuntu nje ongekho in touch le-reality, ongaboniyo ukuthi okwenzakalayo kuyini. But yonke ukuthi mhlawumbe uyatshengisela nje ukuthi yena ngokwakhe nje ngumuntu ololunya ohlale ekhuluma ngodlakela, noma nje esifisa ukuthi kwesinye isikhathi engani uyavalavala ezenza umuntu olungileyo.
Indaba yalabo izembamgodi lezo okuthiwa zifile, ezinye kumbe sezitholakele ziphila, kodwa kakhulumanga ngakho, ukubona njani wena khona?
Ya, ungathi uphonga ukugudla iguma nje ekhuluma ngezenziwayo, ekhuluma ngokuthi wahamba eRussia wasethola-ke inkampani ezabuya izogeta idamo. Bese sithi ngisakhonapho-ke ngizwa kuthiwa ebeklifizi kwenzakale lokhu lalokhu, ezidlulela nje utshengisela ukuthi ngumuntu njengani kalazwelo le nto eyenzakalayo. Kwenze kuseni-ke ngingabona imeseji lapho kade ebhala imeseji eduduza abantu be-India ngemva kokuthi kubesehlakale sokuthi abantu babuleyo e-India lapha ngabahlamuki. Ngazibuza ukuthi unesidingo sokuthi ebhalele abantu be-India ebaduduza esehluleka ukuyaduduza abantu phose abafika 40 abafileyo ebeklisi zeZimbabwe lapho, but kazange ethumeze imeseji enduduze kulalabo abantu. So kutshengisela nje ukuthi ama-priorities akhe are very misplaced.
Yes, siyabona ukubana abanye bebekhala ngokuthi kanti vele imihlangano yakhe leyi injongo yakhona yini kahle kahle. Wena ubona ungani kulungile yini akwenza?
Well, kusobala ukuthi umnankagwa aseqalisele ukucampaigna for 2023. So ule competition kutshengisa ukuthi internally kwizanu kukhona ongahambi kuhle. So uyazama ngendlela zonke ukuthi ekuvale ngokuthi etshengisele ukuthi le-support, because there is always been a theory ukuthi kule kuxabana phakathi kwabezebutho nabaphakathi kwe-party. Yena umnankagwa ule-support yabantu i-party, amasosha ale-support yezikhali. So uyazama ukuthi ehambe endawo zonke lapho etshengisela ukuthi yena ule support ngo-2023 uzawina. So this is about i-re-election yakhe ngo-2023, seqalisile ukuthi ehle eqalise ukucampaign.